umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufamadi legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi, bona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe esestate house izolo. Abathathu laba babuye ukuzekuzwa okungabe kubangela induba ezibhekana lele Zimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa abamabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke layizolo bamangala sebetshelwa ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngu-President Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela leSouth Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo leZimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla liphikisayo lalaba abasola uhulumende. Uthe abasoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akuSADC angenele kundubo ezibhekane leZimbabwe. Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba eleSouth Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekane leZimbabwe.
Into esiyibonayo ukuthi iSouth Africa njengelizwe elithandi iZimbabwe uthumizele umuntu abantu athiwa uMbete lo uMfamadi ukuthi bebuye bezokhuluma ngoPresident welizwe lethu uComrade Emmerson Mnangagwa. Lokhu sikubona vele ukuthi kutshengise into eyodwa. Into yankonda etshengiswayo ukuthi vele bathanda iZimbabwe osebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umtathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elukize izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kweSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazi lutho ngokukhulunywe phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli weSouth Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa. Besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi eofisini kamongameli kumbe embassy eSouth Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe nxa leSouth Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kalingazimiseli ukulungisisa indibo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakaPresident Ramaphosa ukuthi behlangane lemeli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusitshengiselwa ukuthi uPresident Ramaphosa akakabi akafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe gcine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntatheli izindaba yeHarare izolo omunye wequla leli umnumzana Mufumadi uthi kabasoze batsho abakukhulume loMnangagwa wabezindaba ngoba bezamele beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ukuza kwequla leli eZimbabwe bese kuletha ithemba lokuthi amazwe angomakhelwane asethatha amanyathelo ngesimo eselizweni. Nanku abenhlanganiso ezehlukeneyo zomhlaba lamanye amazwe besethula imibiko yokukhathazeka ngalesi simo okugoqela umgcinisihlalo wekomishini ye-African Union umnumzana Musa Faki Mahamat laye owethule owakhe umbiko ekhuthaza umnankagwa wokuba ahloniphe amalungelo oluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.